bekungabizwa ozwayo lamhlanje egcekeni lenkundla yezemidlalo elokitshini lesizinda lapho umnumzana Ngulube ajabulise abantu ngendlela ezehlukeneyo kwabasakhulayo labadala. Umnumzana Ngulube uthi ufuna ukuba kube lokhetho olungela budlwangudlwangu njalo lube msulwa. Wakhuthaza njalo ukuba abantu baqhubekele phambili besiyabhalisela ukuvota lokuba bazi abantu bokuvotela kukhetho oluzayo, hathi ukuthuwa ababhekane lakho njengesigaba. Omunye okhankasela ukuba lilunga ledale lebulawayo Central osakhulayo, umnumzana Nhlanhla Moyo, laye uphe usekelo lwakhe kulo umhlangano ethi njengabasakhulayo bakobulawayo bakubone kufanele ukuba basukume bathuthukise ubulawayo. Ezosekela umnumzana Ngulube kobulawayo, umnumzana Maduma Fuzwayo weGwanda uchaze ukuba uzoxhasa osakhulayo ozimeleyo ngoba emabandleni akhona kukhona asebekwenza okungahambisani loZulu.
That is not a difference. Umahluko shock the world. Bayala abantu babheda ngincambona kuba wasaqabulula independent elake lawina kobulawayo. Independent kuyini usweleni? Independent because awuhambisani ledoti ezigcwele kwamanye amaphathi esiwabonayo. Awuhambisani lokuthi lamanga le-corruption esezisiqedele uBulawayo yabantu. Ayisiyo uBulawayo esiyaziyole ngenxa yabantu ababuya beliroba. And ubuhlungu bamaphathi amanye, u-MP akavunye ukhuluma ephalamende. Niyakwazi khona lokhu? Izanu PF iyakhetha kuzakhuluma ubani nobani nobani. Ungavele ukhulume uzasithile ukuthi ubukhulumani.
Omunye wabasakhulayo ongenela umhlangano uLorraine Yathanga uthe bayamsekela umzaca njalo njengosakhulayo wesigaba ukubone kufanele ukuba ebakhuphe ebuyangeni ngoba uhulumende okhona kabanaki kuthi lelunga labo ledale lephalamende elikwenzayo yikuhamba lithethisa abantu. Evumelana loNyathanga, unkosikazi Lungisani Ncube uchaze ukuba uNgulube bayamsekela ngoba imisebenzi yakhe yokulwela amalungelo abantu sebeyibonile.
Abantu besizinda lethawalala akusukume usukumile waya eNRZ esiyakhuluma ngeholo lamapensioners labaferowazi ukuthi imali yabo abayiholayo incane, kumele bazuze imali engaphose ibe ngange-$150 ngenyanga nxa kuvunyelwayo. Amanda awethu, Amanda awethu, United divided.
Umnumzana Ngulube ukhangelele ukuqhubekela phambili ekhankasa kuze kuyefika ekhethweni, ethi uyajabula ngoba inkampani kaLoliwe leNASA sebethembisile ukunikeza abadala imali zabo ngemva kokuba esolele izinkampani wayatshengisela. IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka, sebelinde ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa atsho ukuthi luyabe lunini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.